Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
if the government, the nurses, even the general public, if you are aware of the problems that you are facing, we can also help each other. I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela esetshenziswa ngodokotela labongi okungasiza ukunqoba impi yokulwisana le-COVID-19.
Sisamukela nje eminye imibheda eTonkopu Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani langkhona lengezelelwe ngemibheda singathe lutshumi.
Abenhlanganiso e-Christian Alliance bemanyene labemathebeleland Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho sembhida yezigulwane elitshumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuthiya amabhizimusi abo esebunzimeni obumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi kanye lokunye okudingakalayo kungasiza ukulwisana le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo iza ngesikhathi liqhubeka liqonga inani lababulawa yi-COVID-19 elizweni ogoqela iziphathamandla zikahulumende lezezanu-PF. Ekutshoneni kwelanga layizolo ngomvulo, impumela yabezempilakahle iveze ukuba kubhubhe abangamachumi ayisikhombisa 70 phakathi kwabedlula amakhulu amathathu 326 abatholakale bele-COVID-19. Inani lasebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lomkhuhlane waqalayo elizweni ngombimbitho wanyakenye selisedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,646 kwatshona abedlula inkulungwane eyodwa 1,075. Utatenda Nyamunga ongomunye wabongi oseke watholakala elomkhuhlane we-COVID-19 uthi iyasilela impahla yokusebenzisa esibhedlela asebenza khona.
These are challenges that can be solved, that can be worked out, that we can find a solution if we.
Zinkinga ezingalungisiswa nxa sisebenzisana ndawonye. Sincedisana kanye lokubonisana ukuthi singaxazulula njani. Ngilethemba lokuba izinto zizolunga njalo sizawuthandazela lomnyaka ka-2021.
I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Ingcwethi yacubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi ngendlela abezempila kahle ababanjwa ngayo yilo mkhuhlane kusobala ukuba iyasilela impahla yokuzivikela ezibhedlela zikahulumende.
Laba abasebenza ezibhedlela njalo kuma labs bathi khona akula ziqhoko eziningi. Odokotela labo kubona kwami into eshota ikakhulu engxenye yama PP akhona. Lakho ulwazi information udaba lolu kalukhulumeke kakhulu ukhanya ukhulumende khonapho ngani yesaba.
Enye ingcwethi kwezempila kahle uprofesa Elopi Sibanda weGama Laboratories utshele abephephandaba lasebulenjini ele-Spiked ukuba sokubhubhe odokotela abayisithupha kuyonale inyanga kazibandlela bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye labongi labasizayo ezibhedlela ama-nurse aids. Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukulondoloza impilo yabezempila kahle esithi ngoba beqakathekile ekulwisaneni le mikhuhlane yonke nje ogoqela i-COVID-19. Embikweni wakhe awethulele uZulu ngempela viki phezu kokuphathelane le-COVID-19 or State of the Nation address, uMongameli Emmerson Mnangagwa laye ugcizelele ngokuqakatheka kwalolu hlangothi.
We will spare no effort to protect our frontline staff who have served us remarkably well.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubalondoloza laba bantu abaqhuba umsebenzi omuhle kangaka phakathi kobunzima obukhulu. Amaqhawe lamaqhawekazi esizwe sethu laba bantu kungakho kumele sibalondoloze ngokwesibanga esiphezulu ukuze labo benelise ukulondoloza lina lathi sonke.
You, me, all of us.
Abe Zimbabwe Association for Doctors for Human Rights nyakenye base uhulumende emthethwandaba befuna atholise abezempila kahle ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo impahla yokusebenzisa lokunye okudingakalayo kodwa lokhe lungakalungisiswa loludubo kunje abongi abasebenza kuhlangothi lapho omama babelethela khona esibhedlela seHarare Central Hospital esaziwa njalo ngegama lokuthi Salim Gabe Central Hospital beke bakhala la umsebenzi ekuqaleni wayena inyanga befuna batholiswe impahla yokuzilondoloza ama personal protective equipment ngemva kokuba kubhubhe omunye wabo obelesikhundla saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukunjalo nje ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lokuqonsa kwenani labantu ababanjwa bele COVID-19 izolo kuphela lithole abangamachumi amabili 20 ngesikhathi inani lababulawa ligcikwane leli lilokhu liqansa elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
IZimbabwe ingena kulanga lesichumi mabili lanye 21 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown. Inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo sezikubone kufanele ukuthi lazo zincedisane lohulumende ukulwisana lalesi sifo. Namhlanje inhlanganiso eye Christian Alliance imanyene le Matabeleland Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho semibheda yezigulane elichumi lanhlanu. Ilunga le Mat Health UK umnumzana Jethro Siziba uchasisa ngesipho sabo lesi.
Namhla sinikeze imbeda M5 and ikhosi yangkhona it's about 2000 iya eThorngrove. Ngithanda ukutsho nje kubonga nje those who have donated to make this possible and we are hoping ukuthi into the future sizaba lethuba lokuthi sidonete amanye amabhedi okuncedisa ngomkhuhlane lokho.
Emele inhlanganiso ye-Christian Alliance umfundisi uPapson Netta ukhuthaze uZulu ukuba azigcine.
Endithanda ukutsho lokhu ukuthi asizigcineni bakithi, umkhuhlane lo uyalimaza lo. Kunzima abantu abagula ngawo, ye kuyadlulwa but lakho kubuhlungu, asizigcineni ngalokho.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni nguye owamukele lesi sipho emkhosini owenzelwe ebulawayo Large City Hall foya.
Besisamukela nje eminye imibheda eThorngrove Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani lankona lengezelelwe ngemibheda singathi elitshumi. Singathi hayi imibheda esenele ukuba abantu nxa izigulane zifike ze-COVID-19 zifika elo eThorngrove Hospital zikwanise ukuthola indawo yokulala.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle luveze ukuba phakathi kwabantu abedlula amakhulu amathathu 326 abahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 abangamashumi amabili 20 babo ngabakobulawayo lapho okufe umuntu oyedwa. Kunje edolobheni leli sekulabantu abedlula inkulungwane ezine 4602 ababanja igciwane leli kwasila abazinkulungwane ezine 4000 kugula abedlula amakhulu amane 430 kwabhubha abedlula ikhulu lengxenye 172. Emathebheleleni South kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2038 kwasila abaphose befike inkulungwane ezimbili 1869 kugula abedlula ikhulu lengxenye 155 sekwabhubha abalitshumi lane. Emathebheleland North kwabanjwa i-COVID-19 abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1124 kwasila abedlula amakhulu amahlanu lengxenye 567 kugula abedlula amakhulu amahlanu 545 sekwabhubha abalitshumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba ezimbili sezibotshiwe zisetheswa icala lokusebenzisa incwadi ezibavumela ukuthi beqhube umsebenzi ezama-press cards omnyaka odluleyo. Lanxa ababona ngokwethulwa kwembiko besithi imbadalo yencwadi lezi imenyezelwe izolo likabula. Njalo umthetho wokusetshenziswa kwazo usanda ukubekwa ngolwesihlanu. Ukubotshwe uMichael Magoronga ekhwekhwe izolo noTino Tender Samkange eHarare namuhla. Lanxa ugatsha lweZimbabwe Media Commission lwaluthe intatheli izindaba zingaqhubeka zisebenzisa incwadi zanyakenye. UMnumzana Thabani Moyo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi bayakusola lokhu okwenzakeleyo. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi uzadingisisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukubotshwa amahlayana kwabantu.
U-Vice Chairman wethu uJob Skala bayamhlukuluza. Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhlaka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma-prison, ngama-dungeons lapho kufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Lokhu kwenzakala umthethwandaba wenqabele ukuthi isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso eye-bail. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Sikhala uzaqhubeka esentolongweni. Kuze kuyefika olwesithathu andubana abekwazi ukuthi uyakhululwa kumbe hatshi. Intatheli zindaba zeZimbabwe zikhuthaza uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi basebenzise inkundla zebulenjini zokuxhumana ezinjengabo Zoom, Microsoft Teams, Facebook lezinye ukwethula imbiko eqhakathekileyo kanye lemihlangano yazo yama-press conference. Inkuthazo le iza ngenjongo yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngonxoxa ayenze lo Mike Hove we-Studio 7, uLeopold Munende isikhulumeli senhlanganiso Young Journalist Association uchasisa okuningi ngalolu daba.
Inani leli elabantu ababanjwa igcikwane le-COVID lingani liyakhwela, kodwa mina ngithi ngabe likhwele ukwedlula ama-numbers lawa esiwanikwayo ngoba thina asi-testi kangako. Ngabe singabantu aba-testayo kakhulu lesiyethuka sonke sesibona kuthiwa iZimbabwe kumbe sokula abantu abayi-10,000 asebebulaweni COVID-19. Uhulumende into afuze ayenze uku-testa everywhere njengalokhu asekwenza. Khathesi ngisanda kubala imeseji ethi eHarare ama-polyclinic ase-testa for free. Ekweru labo sebesenza njalo nasemta. Lokhu uzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasisi-testa mahhala. Ama-numbers lawa uhulumende yena kufuze e-teste zonke indawo lasemakhaya lasemakhaya. Lokhu kuzasinceda ukuthi lathi sikwanise ukuplana ukuthi ngapha kuhanjwa, ngapha kuyahanjwa, ngapha kufuna i-message nje, ngapha kufuna i-message. Njalo uZulu engabona ama-numbers la ekhwela laye uzethuka. Umuntu kasozatshelwe ukuthi usahlale endlini esebona into le yakudala uzazihlalela.
Awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani lenze umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown?
Esesike sahlangana lakho ngibala okwakusenzakala ku-lockdown ledluleyo. Ekamatch besihlangana lenzimo zokuthi amapholisa, amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Abanye bethu bebetshaywa, abanye bebesethuselwa, abanye njengomunye engisebenza layo wathiwa ematshi wajugajuga esendaweni eyi-1 ngifuna ukumethusela kuphela. Beqeda khonapho safonela amapholisa, safonelani baze bamshiya, kodwa sebeke bamenza njalo. And then okunye ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa hhayi kulama-PPE la nangama-journalist la ungalutshwane ukuthi sikuthole khonokho. So ngamanye ama-challenges esiwabonayo. Lakhathi sikukhona kodwa kunganisa okungcono kodwa akukabi right.
Sikhange lapha la ke indaba leyo ukuthi even kuma events achiyeneyo labe likhona njengentatha lezindaba kugcwele abantu abaningi. Kuyini ulikwenzayo okujonge ukuvikela kumemetheka kwegciwane le COVID-19?
Okokuqala uhulumende wasuspenda amarally ama political rallies kodwa lokho esihamba kuma press conferences. Umongameli engabizela press conference bese sihle siye khona e-State House nxa esenza ama state of the nation akhe siyabe sikhona ama minister okwenzakalayo siyazama sibili ukuthi sigqoke ama face mask singathintani thintani simaintaine le abayithi i-social distancing kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe ufuna i-short mbi uyabe ufuna i-camera yakhe ibe imkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma 10 meters away ngibe ngimbona ngikhatshana ukuze igcikwane lelele COVID-19 lingathinti. Okuthuna sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lezi abantu bayathi hayi okwe-social distancing kuyala lokhu kungangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Yikho kukhulu kunzima but akula ngenye indlela ngoba ama-editor abanikazi bamaphepha bayebefuna umsebenzi wabuhamba bayebefuna umsebenzi wabuhambeleli phambili yibo abantu okufuze kumbe bekhulume namaminista kumbe bekhulumisane bona bodwa ukuthi hhayi thina izisebenzi zethu inthathela izindaba zethu azisayi khona ngayo.
Zikhona ezinye indlela na elingathi lingayenza umsebenzi lwenu likhululekile kodwa lingabanjwa ngegciwane le-COVID-19?
Zikhona indlela lezi. Ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Ministry of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesizakuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference ngoba sesibonile ukuthi hhayi siyalibuthanisa ngapho uhulumende uthi akufuzanga abantu benze bebuthane. Kodwa lokhu kwayenzakala kumbuku amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information. I-government uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lo esebenzisa o-Zoom, o-Skype bonke labo even i-Facebook iyakwenza o-YouTube ekusebenzisa i-technology yabo.
Lowo ngumnumzana Leopold Monente, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, mthoka komuhle Zimbabwe muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Deep Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa. Silenxoxo njalo lomculi we-hip hop olodumo u-ASAP omela iZimbabwe kumncintisano we-MTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukantaba, thwaka zomuhle, lingakhuthwa ilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abachuchisi kudaba lokuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump osanda kusuka esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika lidale lephalamende eCapitol Hill phansi kohlelo lwe-impeachment bahambise amaphepha okusungula lolu hlelo edale lesenethi izolo. Isigaba seCalifornia sakwelemelika sesiyekethise iziqondiso zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Uhulumende walesi sigaba uthi usebuyisele amandla kuziqinti zamakhawunti ukuthi zilandele ezazo iziqondiso zokuvimba ukusabalala kwaleli gciwane njengoba inani lasebebanjwa bele gciwane leli esigabeni jikelele lisehla. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Uganda uBobby Wine usole kakhulu uculo lokuhlukunyezwa kwabalemibono ehlukene lekahulumende kulelo lizwe. Lokhu kutsho lapho sokukhitshwa okukade kufakwe esangweni lomuzi wakhe ngokuvikela ukungena lokuphuma kwezimota ngemva kokuphikisa kwakhe impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe mhlaka 14 yona le inyanga kazibandlela lapho abikwa enqutshwe ngumongameli Yoweri Museveni.
Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni njalo bengasela nzuzo abayitholayo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Lanxa imigoqo yokuvalwa kwelizwe ijonge ukulondoloza impilo kaZulu, osomabhizimusi bathi iziqondiso lezi sezibafake kusimo esibi. Bathi umthetho ophoqa ukuthi bavale amavinkili lamabhizimusi abo ngehola lesithathu emini ubaswelisa inzuzo ngoba izitolo zivalwa abantu belokhe besemasimini. Umnumzana Kelvin Spanda ngusomabhizimusi olevinkili koskente eCholocho.
Njengoba sivala ngo-3 kunje, abantu abaningi isikhathi siyabachaya ukuthi befinyelele ukuthi bafike ngo-3 kulesi sinqumo. Abantu njalo sebesesaba lokuswendela kumabhizinisi ngenxa yale-COVID ekhona nje, abantu abaningi bayesaba.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi olevinkili esigabeni seGuyu eGwanda, umnumzana Justin Majale, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye uZulu engasela mali njalo engasenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Balutshana abenelisayo, even bona abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi bazithengele into abazithanda. Wathola umuntu elemali mhlawumbe uyabethengisa amacimbi, wasethola mbijana kwimali wazothenga layo. Yikho lapho indlela abantu abaphila ngayo.
Umnumzana Ntuthuko Nyathi laye ngusomabhizimusi osebenzela esigabeni seManama eGwanda.
Ikakhulu ngalesi sikhathi samasimu ukuthenga vele khona ezitolo kuyayehla, lalabo bebedinga ama-services kithi ezitolo ayehla. So kuba yilokhani ukuthi mhlawumbe kube ngolesithathu kube ngesonto, so kungathi kuba ngcono. Kodwa-ke ngaphakathi kwesikhathini hhayi kubi-ke, singakhayela ama-daily sales noma ngobu usomabhizinisi uzokufakaza ukuthi hhayi isimo asimanga kuhle, sibucayo kwempela. Kodwa kwamele siphephe kulolu bhubhane, ngakho kuzamele kube yikho esikulandelayo kube kungumongameli kwelizwe.
Unyathi uthi olunye udubo ababhekane lalo ngolokuthi bangaphelelwa zimpahla zokuthengisa, imigoqo yokuthi abantu akumelanga bahambahambe yenza kube nzima ukuthi bayewuta. Uthi labo abayabe benelise ukuyawuta basuke bahlangane lodubo lwentengo eyabe isikhwelile.
Sokwenza le ntengo lapho kodwa khona ikhuphuke ngoba ezinye izinto sezilokusilela ukuthi uyafika ufica ukuthi hhayi lapha sokuvaliwe sofana ugijima zami ukuyizithutha kwezinye indawo. Kulo mthelelo omubi sibili, kodwa singakuthini ngoba isimo esikhona esibhekane laso ukuthi sizame ukuphepha kulolu khubhane.
Olunye udubo oluthwalise osomabhizimusi bemaphandleni nzima yimithelo eqonge kakhulu. Kutsho uMashale.
Abantu abaningi abayenelisi ungakhangela ukuthi lokhu abathi ikota iyabe ibiza i-$43, kanti ngomnyaka iyabe yi-$211 ngomnyaka. Okusuka ukuthi osomabhizinisi laba abaqalisayo abasakhulayo kusuka kubakhame behluleke njalo lokuthi mhlawumbe ubhadale ilayisensi. Nangabhadala ilayisensi awuselakho okulutshwana okokuthi lawo udobhadobhe ukuthi uyefaka esitolo.
Ngobunzima bonke lobu, umnumzana Swanda uthi ngabe uhulumende uyangenela ancedise osomabhizimusi bemaphandleni bavuselele amabhizimusi abo.
Njengalapha kwesikende business center sikhangele ukuthi uhulumende at least ngokuya kwesikhathi ma ungani kuyama i-lockdown kumbe kuthiwa khona kuvuliwe kumbe iyaqhubeka, azame ukuthi asilone, asiphe nje iloni kumbe asiphe i-grocery sithengisele abantu. Sibe sesinjani sesibisele imali uhulumende esibiza sithi ngama-microloans.
Inhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU ithi lanxa ibazi mhlophe ubunzima osomabhizimusi labaqantshi ababhekane labo, kumele baqhubeke behlawula izisebenzi njalo bazivikele ku-COVID-19. Nangu unopana chikelele walihlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Asiphikisani lakho ke okubonwa ngama bhizimisi ebevele sikhala ngakho kusukusela nje ngomnyaka odlulileyo ikuthi sifuna ukuvikela ke abasebenzayo.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuphathisa labo abathinteke kubi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Abantu abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp bakhuluma ngokuchiyeneyo.
Ama uRodrick Prosper Mpofu ngiphuma kuWhatsApp 17. Bengifuka ubuza ngendaba le yama-injection njengoba le ndaba le yama-injection iyaqeda nje abantu. Bengifuka ubuza ukuthi kanti vele likwenza njani khonokho. Liyahlaba abantu kodwa liyabona ukuthi ama-injection la abulala. Besicela lisincedise ke kulokho.
Igama lami nguhlalani Mlotshwa, ngilapha kweleBotswana. Yikho ke ngikhuthaza futhi lozulu weZimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane wecorona. Sigqoke amamaski izikhathi zonke zihlobo lomkhuhlane uyabulala. Ngiyabonga.
Lo khuluma uVusumuzi, ngikhuluma ngiseTsholotsho nje manje. Ya, siyezwa. Isibhedlela lezi eyabantu sezishoda yomongi labodokotela. Ya, lami ngomunye wakhona, ngomunye wakhona. Ngiyawufuna, siyafuna ukuqhatshwa, satrayina nje, saphonga ukuhlaliswa phansi nje. Siyazama uku-apply lapha lalapha, pass, pushela phandle. Siyacela bantu, siyacela usiza lathi imphefumulo, isihlobo, ayiwophula umlayezo wami. Lingawudlulisela phambili, basakaza abathandekayo. Ngiyabonga.
Emini gama ngombonisi wakamaseko eCholosho kusekhaya. Benginesicelo lana bakithi ukuthi kanti ke ngibuze kwabasiphethe ukuthi kanti intuthuko yoni yabuya nini kwele Cholosho. Imigwaqo yeCholosho mibi kakhulu, siyasokola, asinamanzi namadamu akula. Kanti kuyazi kulungiswe nini kwinaleni indawo. Kodwa kuthiwa kulabo councilor kunento yonke kunama MP, kanti umsebenzi wama MP wona ngowani kahle kahle. Wani kahle kahle ngoba ngathi abantu bakhona abasinakekeli, into abayaziyo kuphela yikuwe yonke into edonethwa ngama-organization bebeyasebethi singeyabo. Sebefuna ukuthi becontrol abantu ngayo, bethenga amavoti ngayo, lapho kufike khonoko. Besicela ukuthi beke beyenze izinto njengokuthi bachatshelweni i-job description yabo, bebeyazi. Bebeyazi i-job description yabo.
Labo ngabanye abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318. Lawe ungenze njalo mlaleli.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela esetshenziswa ngodokotela labongi ukungasiza ukunqoba impi yokulwisana le-COVID-19. Abenhlanganiso ye-Christian Alliance bemanyenela be-Mat Health UK baphe isibhedlela se-Thorngrove isipho sembhida yezigulane elithumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvala kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizinisi yabo esebunzimeni obumangalisayo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.